ukuthathwa kwemagedini kuvele kule ntengo efakwa yiligi. Ngakho yesi ilandelayo, uzathola nxa ngubeka kuhle kutsho ukuthi i-$3 lapho okuhlala khona iningi labantu, bese kusiba i-$5 emaceleni ngapha ngasentshonalanga, bese kusithi ku-VIP lapho kubhadalwa khona i-$10. So okwenzakalayo sina silandela wona la ama-charges esiwafakelwa i-league. Kodwa kuba khona isikhathi esithi lathi singabona nxa kuyikuthi siyabe sidlale igame esikhangelela ukuthi hayi le inkulu, singazama ukuthi njengobani usazi ukuthi iqembu lethu alila imali, lihlala likhala, lihlala lile ngcebete phambi kwabantu, bese nxa lilithuba lokuthi imali yakhona ingaba ngcono nxa sikhwezile, sikwenze khonokho. Ngibona kumnyaka opheliyo sikwenze kanye kuphela, kanti lakho siyakhangela kakhulu ukuthi kungathi mhlazo kuthiwa igame emelibonwe ngabantu babe baningi, bese singani sihlukulu zabona abantu abayibo abalandelayo lithini. Ngoba khathesi siyakubona ukuthi abantu babe beyilandela sibili team, kodwa umumo ezikhwameni lakho ufihla, abantu beshisa ukuthi babuye ngobunenge eqenjini.
Nxa sesikhangeleke Baba Dube ukuthi lingakhuphula khonapha emagedini, abantu abaningi babuya kumbe bagcina bangasabuyi, kuhamba njani?
Ngingazi, thina sikwenze okwelangeli lodwa, okwemdlalo wodwa kumnyaka ophelileyo, but abafowethu engithole bebambile sisebenza sikhuluma ngakho babalisa bathi kungani kwesinye isikhathi ngizaqala ngokuthi ngokwehlisa. Sake sakhuluma ngokwehlisa, kulamagame okuthiwa ake sehliseni abantu bazikholisele beze ngobuningi. Bathi khonokho akutshengisi ukuthi kubuya abantu abaningi ngoba belehlisile. Yikho kokuqala futhi kukubetha. Bese ngisithe kukhwezeni laphana, asikhwezi kakhulu ukuthi sithi abantu bazabuya kumbe bangabuyi. Sikhweza ukuthi sinethemba lokuthi xa bebuyile ngokuvele bebevele bezabuya nangokuthanda iqembu, kabeze besazi ukuthi khathesi namhla bazokhipha okungani kungaphezulu ukuthi baphathise.